siyabonga jonga licho nanjani mthwakazo muhle siyalamukela ku studio 7 ngolwesine mhla ka 25 ngonqabakazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Owe Occupy Africa Unity Square
lokhu kutshengisa nje into evele ikhona lapha eZimbabwe ukuthi uhulumende kaMgabe ka respect ama rights abantwana beZimbabwe akalandeli iconstitution eyabhalwa ngabantwana beZimbabwe.
Kubotshwa abezokholo bezama ukutshengisela eHarare besithi umongameli Mgabe sokumele ehle esihlalweni. Umnumzana Morgan Tsvangirai labakhokheli bamanye amabandla aphikisayo bathi bazaqhubeka ukutshengisela kwabo kusasa lanxa amapholisa engabavumelanga.
Sizafuna ukuthi siphiwe imvumo ngabezaphu ukuthi sesingaqhubekela phambili ngokuya hlangana labanye ku-Coalition of Democrats.
Inkokheli yamabandla aphikisayo ixhasa ibandla lezaphu emhlanganweni walo omkhulu owe-Congress. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli wesonto ye Divine Destiny uBishop Anselimo Magaya labanye abezokholo babuchiwe namuhla eHarare bezama ukutshengisela besiya kwethula incwadi yezikhalazo kuhulumende la kudalele parliamente ethi umongameli Robert Mugabe kumele asuswe esikhundleni ngoba esehlulekile ukubusa kuhle. Ngasikhathi sinye abebandla le-MDCT bathi badaniswa ngamalunga edale lephalamende awebandla le-ZANU-PF angafuniyo ukuthi kuhlaziywe ngocuku lwamapholisa. Kubika uMavis Gama.
Amapholisa afika phose amachumi amahlanu ahle ayagombolozela indawo lapho abezokholo bekhokelwa nguBishop Magaya kade bekumele bahlangane khona bese belubhekisa edale lephalamende ukuya kwethula incwadi yesikhalazo. UBishop Anselimo Magaya labanye bakhe kade bebuthene bahle bathathwa ngamapholisa besasebucwadlana lalapho bekumele kuqalele khona lokhu kufola okuhlangana khona umgwaqo uJason Moyo loJulius Nyerere. Lesi sehlakalo sisolwe kakhulu nguZulu osifakazileyo ethi ngoba besingekho isizathu sokumthatha uBishop Magaya ovele engaboni lakubona. Omunye wabafakaze lesi sehlakalo ngumnumzana Charles Nyoni owe Occupy Africa Unity Square.
Lokhu kutshengisa nje into evele ikhona lapha eZimbabwe ukuthi uhulumende kaMgabe ka respect ama rights abantwana beZimbabwe akalandeli iconstitution eyabhalwa ngabantwana beZimbabwe.
Kunsukwana esanda kwedlula amalunga edale lephalamende ebandla eliphikisayo leMDCT abeke azama ukuphakamisa udaba locuku lwamapholisa ukuze kuxoxisanwe ngalo edale lephalamende kodwa kwehlula ngoba amalunga ezanu-PF ephume kulelo dale. Unkosikazi Nomathemba Ndlovu ungummeli wesigaba seMathebeleland South edale engowebandla le-MDCT uthi ubuhlungu ngesenzo samalunga ebandla lezanu-PF edale lephalamende lapho kudingeka bakhulumisane ngokuphazamisa inhlalakahle kaZulu okwenziwa ngamapholisa.
Sizubuhlungu kakhulu ngoba abantu abalinyazwayo ngabantu beZimbabwe. IZimbabwe le ayilamnika zonke umuntu ozalelwe eZimbabwe lapha ngumZimbabweni. But amapholisa nxa yathunywa nguhulumende kaMgabe ukuthi aphendukele abazali babo, aphendukele izihlobo zabo, yinto ebuhlungu kakhulu.
UNdlovu usole lokwenza komlawuli wedale lomsekeli wakhe esithi kusobala ukuba bengakuthakazeleli ukuphatheka kungxoxo phezu kokuhlukuluzwa kwabantu ngamapholisa.
Kusithinta kakhulu. Singazi ukuthi uyenzela ukuthi ngoba uyesaba ukuxotshwa kumbe vele la yikho akufunayo njengoba esebandleni leli. But into esithinta kakhulu. Kwesinye isikhathi uyafuna ukusukuma ukuthi ukhulume into esemgoka abekuqambi isikhathi size siphele.
abe MTC laba bathi basola lenkulumo kamphathi ntambo wendaba zangekhaya uDr Ignatius Chombo osebeka umkhokheli walo uMorgan Tsvangirai umlandu wokutshotshozela ukutshengisela uZulu aphatheka kikho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Kunjalo nje umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai endawonye lo mnumzana Didmas Mtasa owebandla leZimbabwe People First batshele intatheli zindaba eHarare namuhla ukuthi ukutshengisela ukukhangelelwe ukwenziwa kusasa ngamabandla aphikisayo kuzaqhubekela phambili. Ukutshengisela lokho kuqoqwe phansi komanyano weNational Election Reform Agenda kumbe INERA, iyona elamabandla aphikisayo alitshumi lasikhombisa besithi bafuna kuguqulwe imithetho yokuvota. Amapolisa kabaphanga imvumo okwenze bahle baya emthethwandaba. Kodwa sisiza emoyeni umthethwandaba ubungakethuli isinqumo phezu kwalolu daba. Umphathi ntambo wezenzakala elizweni umnumzana Ignatius Chombo ubize umhlangano lentatheli zindaba sekuthula imbiko yokuthi amapolisa azatshezisa kalukhuni abazatshengisela. Lokho sikudaba lunye ngesikhathi amabandla ezombusazwe inhlanganiso zikaZulu kanye labantu makhaza sebememezele ukuthi kuza kuba lokutshengisela okukhulu elizweni lonke kusasa. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa sezethule usekelo olukhulu kulokhu kutshengisela. Kuviga uBenedict Nhlapo.
AbeZimbabwe kwele South Africa bathi kayikho enye indlela elamandla ukukhombisa ukuthi sekwanele ukuhlupheka kwabantu edlula ukutshengisela okuqoqwe izizalwane zeZimbabwe kusasa. Isizalwane seZimbabwe umchasiseli Gwaza uthi ukutshengisela yiyo yodwa indlela uZulu alayo eyokukhuluma lohulumende ongalaleliyo.
Usapho lwaseZimbabwe soluhlupheke kakhulu ma ukuthi abantu bayahlangana bezame ukuthi basikhiphe kulelo ncindezelo sikulo, ngikubona kuyinto enhle kakhulu kakhulu.
Ubona ukuqhutshwa kwenhlelo zenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition kwele South Africa umnumzana Joey Mabhenge uthi kusobala ukuthi laye uhulumende ubevele esezibuza ukuthi bathulele nabantu beZimbabwe phezu kokuhlupheka okungaka.
We have a citizen that is so battered left, right and center, particularly because of a non-transfer.
Silo Zulu othole amagabha avuzayo ngenxa yezomnotho ezilele ngogedla. Kanye lohulumende ongasikhathaziyo ngokunakekela abantu lokuvikela amalungelo abo.
Umgcini sihlalo webandla lezaphu kwele South Africa umnumzana Bongani Khalimana uthi abasoke bagoqa izandla babukele ngamehlo nxa uZulu etshengisela kusasa eZimbabwe.
Simatasa lathi la eSouth Africa sisebenza lenhlangano ama-civic groupings amaningi amabandla aphikisayo sibhizi lathi siyalungisela ukutshengisela ngesikhathi ukutshengisela kusenzakala ekhaya la sobe sitshengisela lapha eSouth Africa.
AbeZimbabwe laba baxwayisa amapholisa ukuthi ekele umkhuba wokusetshenziswa ukutshaya abatshengiselayo. Bathi akufanelanga amapholisa acabanga ukuthi uZulu akalawo amandla okuzivikela nxa kusephulwa ilungelo lakhe. Umnumzana Future Msebele uthi amapholisa kusasa kufanele enze umsebenzi wawo wokuvikela uZulu ukuze kulungiswe umonakalo osuhlasele ilizwe.
Thina sesifunayo ngombuso wabantu ngoba konke okwenziwa nguhulumende weZimbabwe okwalesi sikhathi akulanto e-right.
Kodwa ke umnumzana Gwaza uthi ngemva kokutshengisela kwakusasa umanyano wabatshengiselayo lo kufuze uhle wakhe umhlahlandlela ocacileyo kumalungiselelo okhetho oluzayo.
Cabanga ukuthi mabengahlangana laba bantu laba bezame ukusikhethela umuntu oyedwa nje ohlambulukileyo ozothenjwa umuntu wonke, kungabi mhlampe ngumuntu onezandla ezingcolile mhlampe ozosolwa ngabanye enconywe ngabanye.
Abasike bebunda bona bathi ngokwakuqala embalini yeZimbabwe ukuthi kuqoqwe umanyano omkhulu kangaka kusolwa indlela uhulumende aqhuba ngayo izinto. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu-Benedict Nhlapo.
Siyalamukela ku-Studio 7 e-Washington DC igama lami ngu-Praxidis Jeremiah. Nansi isaziso esiqakathekileyo ngohlelo lwenu olwe-Live Talk umbiko omnandi. Kusukela ngomvulo mhlaka 29 Ncwabakazi kulinyanga i-Studio 7 isiqhelise uhlelo lolu lusuka kumizuzu engamashumi amathathu siya uhola lonke
liyeza ihola lonke lolu hlelo ke soluqalisa ngesikhathi sabo 8 o'clock siziyaphela ngo 9 p.m.
Ibandla eliphikisayo elezaphu liqale umhlangano walo omkhulu ukukhetha abakhokheli abatsha oweCongress namuhla kobulawayo. Abakhokheli bamanye amabandla aphikisayo abagoqela umnumzana Walsh Mencube oweMDC, umnumzana Simba Makoni oweMabambo kusile Don lomnumzana Gordon Moyo webandla le-People's Democratic Party kanye labakhokheli bosiko ngabanye abaze emhlanganweni lo ukuzoxhasa izaphu. Kubika uNompumelelo Moyo.
Ekhuluma ekuvulweni komhlangano, umkhokheli webandla lezaphu uDokotela Dumiso Dabengwa uchaze ukuba umhlangano wabo bawenze ngemva kokuba ilizwe libhekane lendlala kunye lokusilela kwemali okuphezulu uma kuqathaniswa lomnyaka odlule lapho abadlulisela phambili umhlangano ngoba izinto zingahlangani. UDokotela Dabengwa ukhulume njalo ngokubambana kwamabandla ezombangazwe kuyiwa kukhetho ngo-2018 ethi inkulumo lokusayina kuyaphambili njalo umhlangano walonyaka wesitshiyangalombili yiwo ozaphawula imvumo.
Sizafuna ukuthi siphiwe imvumo ngabezaphu ukuthi sesingaqhubekela phambili ngokuya hlangana labanye ku-Coalition of Democrats ikhode. Sizaphiwa yonali inhlanganiso.
Usikhwica mfundo uWelsh Mencube yena ubike ukuba uzochasa izaphu njalo uthunywa ngumanyano wekhode obambanisa amabandla aphikisayo ukuba azosekela ibandla lezaphu.
Lokhu elikulwelayo inkululeko yabantu yeZimbabwe inhlala kahle lathi yikho esingakho.
Unobhala jikelele webandla le-PDP uDokotela Gordon Moyo yena ubike ukuba ibandla lakhe liyasebenzelana lebandla lezaphu njalo bakubone kumqoka ukuza kumhlangano wezaphu.
Ukusebenza lamanye amabandla yinto efunwa libandla lethu, into efuna ngabantu beZimbabwe, iyo futhi into engaletha uncedo lokuthi siqede uduku eseselana. Lokhu kube lokho esimi nganyawo linye esimi 1-1 omunye memeze ngalo omunye ngalo sibona kunganyeka.
Ilunga lebandla lezaphu unkosikazi Thoriso Phiri yena ubike ukuba njengezaphu bakhangelele ukuthi kube lenguquko eZimbabwe kulandela amanyathelo abazawathatha emhlanganweni ophela ngomgqibelo.
Sathwala nzima sabuya lelizweleni, sase sibuye lelizweleni sangabi nobukhwaba, sathi asidleni sisonkeni, but abanye bese besidla baba nobukhwaba, abasathandanga ukuthi badle bencedisa abantu.
Osakhulayo webandla lezaphu uSharon Ndlovu yena uthe ngemva komhlangano njengabasakhulayo bakhangelele ukuthola imisebenzi. Umansipala wahle waphanga wabuyisela njalo igama lesitalada uRobert Mugabe Way. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 meter wave, laku shortwave 4930 6065, laku 15460 kHz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com noma i-text message WhatsApp kunombolo ezithi 1-202-465-0318.
Live Talk namhla sikhangela udaba lokudlwengulwa kwabesifazana olubhahileyo elizweni. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezi vela kwa manyamazwe nga mafichane. Elemeliga selikete umnumzana Jim Yong Kim ukuthi aqhubeke ekhokhela ibhanga lomhlaba ele World Bank. Umphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Jacob Lu uthi kuzamele umnumzana Jim aqhubeke ngomsebenzi wakhe ngoba eveze uthando olukhulu kudaba lokukhuthaza intuthuko emazweni asathuthukayo. Okhethwa okumela ibandla lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uqhubeke sipha imbono ehlukenela leyo ake ayethula ephathelane labokuza. Le Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafobembula.
Kweze mapandleni inamuhla ngixoxa lomeli uwenkayi South etalele parlamente umnumzana Abednego Bebe. Baba Bebe, ngiyakwamukela kuhle.
Ngiyabonga ntungamili, kunjani?
Hayi, siyaphila. Kunjani khona ngapha enkayi?
Well, enkayi njengelizwe elingani lihlangene lendlala kuthi ukuthi abantu bakhangele ukuthi ukudla bangakuthola njani. Umuntu ilanga nxa liphuma lisiyatshona ucabangisela kusasa, ngizavuka ngisihlale.
Nxa sikhangela ukutshengisela esikubonayo lapha ikakhulu eHarare, bathini abadala khona ngapho enkayi ngokwenzakalayo lokho?
Engakusho ukuthi abantu bathi bona nxa kungasake kuye ngasifudlana ngoba ke sebediniwe ngombuso kaRobert, umbuso ongabazweliyo, umbuso olendlala, umbuso olokuyanga, umbuso olokubhidliza umnotho, umbuso olobudlova obenza abantu basale bewesaba. So ngaleso sizathu ke abantu bathi bona hayi, lokho kwenzakalayo ke emadolobheni ikanye lemadolobheni amancane yinto ke abayithakazelelayo ukuthi babamba banceba phansi bathi bona kungasake kuye ngasifudlana le ubaba lo asuke, ngoba impilo zabo abaziphila kathesi zimpilo ezingahle senziwa ukuthi ke ibandla elilo elisibuse kusukusela sithola uzibuse kuze kusuka namhlanje esikubone kakhulu bekwenza ukuthi ke babhizile umnotho, benza abantu baba yizigqili elizweni labo, benza abantu besaba uhulumende kanye lamapholisa lezombutho, ikanti ke kufanele ukuthi babathande ngoba abantu abavikelayo. So ungakukhangela konke khonoko, ukhangele lezinduna izinduna sezisenziswa into zempolitiki ukuthi babuthanisa abantu bebuthaniselanga ibandla elibusayo. Kodwa ke esikukhangeleyo ukuthi ngapha thina nxa sisenza ke lokhu ama demonstration esikhuluma ngayo kutho ukuthi ke kuloku kuvumela thile, ngoba sabona lama hovet lawo edemonstrator ethelwa ke tear gas. So sikukhangeleke nje sakukhangela sakubona ukuthi hayi, isikhathi sesifikile amaZimbabweans wonke nje jikelele nabantu bemaphandleni bayakukhangela bakuthakazelela lokho okwenzakalayo.
Bathi lubana ukutshengisela lokhu kuthe kwafika emaphandleni bazimisele na ukuba yingxenye yakho?
Well, emaphandleni ke kungaba ukuthi kungaba nzinyanyana phela, ungeke udemonstrate ezihlahleni phela ntshabona. Okwenzakala ukuthi sikhangelele ukuthi emaphandleni lapho kulamadolobho amancane khona lapho okungaba khona lama demonstrations lawo esiwabiza ngokuthi ngama popcorn demonstrations. Ama popcorn lana ukuthi kuyakuzwa sekuvukelekile labo abantu besola lokho abakusolayo kulezo ndawo abahlala kizo. So yikho okungenzakala ke lokho hatshi ke emaphandleni okunjengemakhaya emaguswini amnyama khona lenkayi, ngoba nxa ungademonstrate kwana leyo uyabudemonstrate isihlahla kulapho zakubona.
Sikhangele uhlelo lwenu lokutshengisela njengebandla le-MDCT, sizwa kuthiwa selifikile le madolobheni amancane.
Yes, esifikile-ke la madolobheni amancane anjengabobhindura ke anjengabochegutu-ke. Kuyenzakala lokhu kusiya phambili-ke, sikhangela ukuthi kuyabe ngijoyina lamanye angakenzi okwakathesi anjengabochinoyi, ngikhangela-ke labokhwekhwe sibona bayenza leyo demonstration, labowangi bazikhangelela ukuthi bazazinika isikhathi bayenze. Yiwo esidinga ama-popcorn demonstration lawo enziwa-ke emadolobheni amancane.
Hayi, siyabonga mhlonitshwa. Ungathanda ukuphosela okugcina ebadaleni?
ebadaleni ngithi mina ke labo abathandazayo kabachaye idolo phansi bakhulume lomlimi ngoba ke ungane umlimi uyasizwa ke ngalokho esingani siya kuzwa ukuthi hayi ukhulu uphathekile ke ungabona umuntu esefike kuleyana ke iminyaka ubona elokho ephatheka kakhulu esondezelwa ngamadokotela kuya kube ukuthi ke inkosi isithi hayi suphilile iminyaka simnengi singamphumuza kumbe njalo singamcela sibe sesithi ke labo ke abangachayi ezenkolo abathethela amadlozi sokufuza ukuthi bayekhuluma ke labaphansi ukuthi hayi lokho kade kuphambanisekiwe kumbe kubotshiwe ngulo ubaba osekhanya ephathekile ingani abaphansi bangakukhulula.
Hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mnumzana Bebe, siyabonga
Ntuma.
Belilalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lo meli wenkayisawo thetalele parliament umnumzana Abednego Bebe. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Ngolwesibili, umgwaqo obizwa ngoRobert Mugabe Way kobulawayo uvuke ubhalwe Devolution Way ngabantu abangaziwayo kodwa kusobala ukuthi baqhuqhuzela umbuso wezabelo. Lokhu abaningi bathi kuveza sobala ukuthukuthela kwabantu beMandebeleni ngombuso okhona elizweni obaphethe njengabo kuza. Ukuhlaziya lolu daba uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxela abalwela amalungelo oluntu abathi umnumzana Collins Mlalazi okwele Botswana endawonye lo mnumzana mbuso ofuzwayo okobulawayo. Umlalazi usungula lengxoxo ekhokhelwa nguPraxedis Jeremiah weStudio 7.
Sengizami kuyilandela ngibone ngani ukuthiwa luthuli kuphela. Abantu sebelandela khonokhwana ukuthi kudlula imota lapha kwadlula izaphu ngaba liyouthi mina ngesikhathi sembi izaphu ngangiyithandi lesi ngenhliziyo yami yonke lokho engikubona ngathi eza ayisikho zaphu lokho.
Ngazi zathi obani wena usitsho njalo?
Ngikhangele inswelo zekithi zikamthwakazi kathi sithina sifuna uzibuse kamthwakazi abantu abalokho besafuna ipolitics yeZimbabwe liyana. You will never win amapolitics ipolitical scenario yeZimbabwe. You will never win. So why vele uzihlupha ngayo
indaba zonke esikhuluma ngazo ngesigaba semandebeleni? Uzakuzwa abantu bekhuluma either nge-devolution kumbe ngokuthi ilizwe liqamulwe libe ngamazwe amabili elikamthwakazi lelinye leli afuzwayo. Yiyo indaba ekhona lapha eZimbabwe na kumbe ikhulunywa kakhulu phandle kwelizwe?
Iyakhulunywa laloba abantu abaphakathi eZimbabwe bengayikhulumi, ungabafica bese emakhoneni bayikhuluma.
Ikanti-ke labo abanye abavuke sebebhale Devolution Way kuMugabe Way engxenye babona angani yindlela e-devolution engabanceda ngcono.
Abantu bona bafuna ukuthi bebambe okungokwabo. So abantu ukuquma ukuthi vele bona elizweni lona leli bazibona njengezethekeleli.
Kodwa phela Mlalazi, nxa usithi kasizibuse ilizwe lehlukaniswe labo abaphakathi abafana labo zaphu, ungakhangela lamhlanje uCongress yabo banxuse abamabanye amabandla abe-PDP oSimba Makoni labanye abasekela i-devolution. Awuboni ukuthi ingaba yindlela engcono?
Ngicela zikorrekthe indaba yethu khonapho. Kasifuni ukuqumila izwe thina. Ngo-1893 before uRhodes yabahuquluzi bakhe bezobhidliza umbuso kalobhengula sase sivele sehlili ilizwe elizimeleyo. IMashonaland kulilizwe elizimeleyo. So singathi sifuna ukuquma, hayi sifuna ukubuyisela kulokho kwakuyikho khona. Uma uyikuthi lana uthathele insimu yakho usufuna insimu yakho, awutsho ukuthi ngifuna lingiqumele insimu yami, hayi ngicela lingibuyisele insimu yami. Ukuthi lana sithi i-devolution, si-devolution futhi sibuye siye kuswa futhi. Hayi bo, kanti siyabe sithi senzani khonapho? Thina kasithi kasibuyiseleni into yethu, sizibusele ilizwe lethu. Uma silivoxa, silivoxe thina. Uma silivusa, kasilivuseni. Labana labo baziphilele ngawo wonke abantu bethu.
Uba umzwile ubaba Mlalazi uthi yena ayisikho ukuthi siyacela namhla sesifuna insimu yethu. kodwa kungeke kwenzakala na kusetshenziswa amabandla anjengawona lawo awezapha.
Kungazake kwayenzakala kusetshenziswa amabandla ezapha. Bona labo bakhuluma nge-devolution labo yindlela elula, kodwa wonke umuntu uyatsho ukuthi hayi thina singaqhubeka sithathana kanje kuzabangela ukuthi sichine sehlukene.
Wothi mbuyele kumlalazi sihle siphethe ingxoxo yethu. Izaphu ingaza ke yaqhubekisela phambili na isikhalazo senu leso sokuthi insimu yethu sesiyifuna?
Sesaba approacha bona bafuna i-politics. Mina ngicela ukuthi la ngingabi indoda e-child inja ifihle umphini. Umbuso wethu wona lo vele waphoxa izaphu. Umdala wasiphoxa in the first place ngokuvume ukuthi ngosetshenzisane abazwe kube yilizwe eliyi-one. Well, you fair and fine. Abanye abantu babengakakuzwisisi kahle, babengayizuzanga kuthi i-history yangkhona. But abanye vele abadala babesikhulise besixoxela ukuthi kwakuvele kunje kunje. So now that we have discovered that, kanti sesifuna ukuba sesisiyancenga, sicelani ukuthi nanalisiranele lisishare ngapha siziranele. Abantu bethu abaqhatshwa, abantu bethu bayafeyiliswa kulanto abangayenza ngapha. Kanti sibengisetsho lotsho. Ubuya abantu from Harare bezoyenza umgwaqo. Yibo bodwa kakule even one umuntu wakithi osebenzayo. Kuthi ngasiqhubekeni sithi devolution. Devolution mayifuthi ngoba kuyaqhubeka vele belokhu bebuya bezosiyihlukumeza. Kasehlukaneni labantu laba. Bayehlala bodwa ngale sibe ngomakhelwa nathi sihlale sodwa na.
Babafuzwayo elakho elokugcina. Ubona ngani amabandla ezombusazwe angazake yaqhubekisela na umqondo lo?
Ngishot term. Abantu ikakhulu abasemkhonweni bagqileni ngakubona ngani ukuthi ilizwe libuye kanti abanye ngathi ngixoxa labo bangitshela ukuthi ilizwe baligqoke ngani ngepentish wathi lisona ngegazi bangixoxa nabanye amagorisa kulula ukuthi lathi sibambe umnotho wethu i-devolution baduso kwehlule ukuthi i-devolution i-implemente iphilise abantu bemandebeleni yabe kungashela ngenye indlela zokuthi benzani ifuqa lawo bethathe ilizwe labo. So konke khonoko abantu balakho emakhanda abo akukho ukuthi khona umuntu izwi lokulithi bandi umbono abantu abawushayayo, but into efuphayo ukuthi how do you arrive to that.
Lo bekungumnumzana Collins Mlalazi exoxa elo mnumzana Mbuso Fuzwayo bekhokhelwa ngoPraxedis Jeremiah weStudio 7. Abafana bakagodlwayo begqiba uhlelo lwethu ngengoma yabemnandi ethi Nkosi Lobhengula. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Kubotshwa bezokholo bezama ukutshengisela eHarare besithi uMongameli Robert Mugabe sokumele esuke embusweni. Umnumzana Morgan Tsvangirai labanye abakhokheli bamabandla aphikisayo bathi ukutshengisela kwabo kuzaqhubekela phambili kusasa. Oliver Lelisayo, ngontunga milinko mo. Salani kuhlelo lwe Live Talk.